So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 22 Mbimbitho 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje izikolo ziyavulwa lamuhla okwehlandla lesibili kulokukhonona ngokusilela kwemali ngabazali lokwesabela ukuthi igciwane le coronavirus lingalumatha njalo ezikolo.
Abazali badonsa nzima ngoba sinanzela ukuthi impilo yezinyana abaningi abasebenzi layo intengo yezinto iphakeme kangaka.
Inani lababulawa yi-COVID-19 lokhu liphansi kubhubha phose oyedwa ngalanga linye. Sokusele amalunga ebandla le-MDC Alliance angamachumi ayisikhombisa lantathu 73 edalele ephalamende kulandela ukuxotshwa kwamanye amalunga ngamanye amabandla.
Asoze sithi khona nxa uJames Mushore kumbe uObed Gutu esiya kuzana uPF kumbe uMashakada kumbe uMorgan Komichi ikukuqwa khona ngoba kade sesikhangelele igeneration entsha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Kolo ziyavulwa namuhla okuhlandla lesibili kulokukhonona ngokusilela kwemali lokwesabela ukuthi igciwane le coronavirus lingalumatha njalo ezikolo. Abantwana abaloba umhloliso lunyaka bavule ngeviki edluleyo. Ezinye inhlanganiso ezilwela ilungelo lamatitshala zithi bekumele uhulumende aqale alungisise izikhalazo zabo andubana evule izikolo. Lezi zikhalazo zigoqela iholo eliphansi lokuthi izikolo ziphiwe okokuvikela ababalisi labantwana igciwane le-coronavirus lanxa amanye amatitshala esehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 okwakuqala. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawa Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Abazali badonsa nzima ngoba sinanzela ukuthi impilo yezinyana abaningi abasebenzi layo intengo yezinto iphakeme kangaka. Abazali kuyabahlukuluza kancane yikokwenza ukungathi badonsa nzima. Njalo le ndaba nayo ukuthi i-COVID-19 isakhona, abazali labo ngathi bayahlanganiseka emakhanda ukuthi kambe kuzahamba kanjani.
Manje zona indleko ke ezama-school fees labanye bama-boarding bazayenelisa yini umumo unje?
Well, ngase sikhangela indleko e-school fees eqinisweni ukuthi abazali abaningi kuzabehlula ngoba siyananzela ukuthi i-fees zikhwelele sibili ngendlela emangalisayo ezisa ubuhlungu. Ungananzelela abazali abanye mbona ama-boarding schools laba bavule ama-class lawo kuthiwa ngama-examination class abavule kuliviki ephelileyo. Kulezinye izikolo ezigcine ziphendukisa abantwana zithe zibabuyele ngemakhaya ngenxa yokuthi abazali bengenelisanga ukuthi babhadale imali yonke. Yikho labo uhulumeni angele khona sesitakula umuntu isikolo ufanele sixotshe umntwana. Kodwa eqinisweni kuyasitshengisa ukuthi abazali ifees abasuke bayenelisa. Njalo vele abanye bayakhonona ukuthi le mali abayibhadalayo ngale muva i-corona yabuye yabakhona yahlasela kwavalwa, so abazibuza ukuthi imali yabo leyo yayanga. Kodwa eqiniseni nxa ukuthi abantu bayalamba, abantu abasebenzi lama-lockdown labekhona bona abasebenzayo bake balesikhathi sokuthi badonse nzima bengasenelisa ukuthi bathole i-income. Ngokunjalo abazali bayakhala sibulokuthi i-fees ngibona kuza kuba lobunzima ukuthi abazali beyenelise. Nxa izikolo zingasabanga lozwelo abantwana abaningi bengaxotshwa becile bengasafundayo ngenxa yokuthi intengo ye-school fees iphakeme kangaka.
Lona igciwane le-coronavirus leli ubona ungane alisoze limemetheke na nxa izikolo ziyavulelwa abantwana bonke njengalokho okwenzakala?
Izikolo zivulwa kule ngozi yokuthi igcikwane lele le-COVID-19 lingabuya lihlasele futhi ngoba ungananzelela besiku-lockdown leyana ebingathi iyabamba kancane abantu behamba ngezincwadi, abantu bengaphongi ukuhamba-hamba, le curfew ibingathi yafinyezwa ukuhamba-hamba kwabantu isiyatshaywa 8 o'clock. Kodwa umongameli weZimbabwe uPresident Mnangagwa wenele ukuthi avule okwaleka amaviki amabili ayedluleyo lamansuku ezithile kuvuliwe. Kuyananzelela nxa igciwane lingaqansa ngendlela kodwa liyananzela ukuthi igciwane likasi ukuqansa futhi kusitsho ukuthi abantu bangakasi ukuxubana lokuhamba-hamba banikana. Ngokunjalo-ke kulokwesabela sibule kuningi kakhulu ebazalini lakumphakathi nje wonke weZimbabwe ukuthi ukuvula kwezikolo kule ngozi ukuthi igcikwane leli selingakasi kumemetheka futhi kugcine engxezo kusitsho ukuthi futhi le lockdown liyane eyedonsa abantu kakhulu ukuthi kungabi le movement igcine sikhona. Phose lezi zikolo zigcine zivala ngoba siyezwa futhi siyatshela ukubana sokulala i-phase 3 eyaleli gciwane ezayo siyizwela ikakhulu ngapho kwamanye amazwe aphesheya. Khona kuyasitshengisa ukuthi kule ngozi yokuthi igcikwane leli ngacina limemethekile. Njalo okunye okuhluphayo ngegcikwane ukuthi izikolo azila imali yokubana zithenge sibili i-PPE equipment leyane yokuvikela lama-sanitizer lama-disinfections abalayo leyo mali. Ngokunjalo kuzawa le ngozi yokuthi phose i-environment abaoperata kiyigcine isenza igcikwane limemetheke abantwana sebethela ngayo izikolo lababalisi kule ngozi enjalo.
Lo ngumnumzana Ambrose Bindi, umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 lokhu liphansi elizweni, kubhubha phose oyedwa ngelanga linye. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu ababili ababhubhileyo kumanani ethulwe izolo, kwatholakala abathathu bethelelwe igciwane le-coronavirus. Kusukela kwaqhamuka leli gciwane sokulabantu abazinkulungwane ezingamachumi amathathu 36,665 abatholakala belegciwane le-coronavirus, kuthi abazinkulungwane ezedlula kancane amachumi amathathu 34,269 baphola. Lolu gatsha luthi kulabantu abayithoba munwe munye abagulayo kakhulu, abathathu bona begulela okokuthi basiwe kugatsha lwabagula kakhulu olwe-intensive care bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Amalunga ebandla le-MDC Alliance angamachumi ayisikhombisa lantathu 73 edale lephalamende kulandela ukuxotshwa kwamanye amalunga asefika amachumi amane 40 ngamanye amabandla abalisa ele-MDCT lele-PDP. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland North, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, ukuze sizwe ukuthi ukuxotshwa kwamalunga edale lephalamende lokuya kubandla le-ZANU-PF okwenziwe ngabanye abasekeli lenkokheli yebandla le-MDC Alliance akusoze na kubaphazamise kukhetho oluzayo.
Ku-113-25 kwakungamasenator abanye bengama-members e-National Assembly. Kuze kuyofika khathesi ama-members e-parliament asekhichiwe e-parliament asexotshiwe ngokurikholwa. Siyafika mbona ngani siku-around 34 kumbe njalo singabe sesifike ku-40 ngalaba abangu-6 abakhichiweyo. So ke okutsho ukuthi nxa kuyukuthi khona besingu-113 nxa kukhitshwe 40 kutsho ukuthi kungabe sokusele kuphela amalunga awedale lephalamende angu-73 nxa singasabalanga mhlawumbe labanye abangabe bengaxotshwanga kodwa babhubha. Kodwa mbonani kule sokusela about 73 ama-members of parliament ayiyo asephalamende kathesi.
Manje nxa likhangele linokwenzakalayo ebandleni khonokho kuxotshwa edale lephalamende labanye sizwa kuthiwa baya kubandla le-ZANU-PF, nxa likhangele libona ngani ukhetho linganqoba yini?
Engingakutsho Gande, okwakuqala ukuthi wothi umbuzo wakho Ngiphendule ngendlela ezimbili ngokuthi okwakuqala ngikhangele ukuthi ukuxotshwa kwethu eParliamente kuchoni ebandleni. Okwakuqala siyakwazi ukuthi iZANU PF injongo yayo enkulu ukuthi kuleli lizwe kungasabi lelinye ibandla kube le one party state. Lokho yinto abayijongileyo, yikho bezasebenzisa konke okwe state, ama instruments awe state wonke nje phose abalawo ukuthi be make sure ukuthi khona leli bandla eliphikisayo lengasabi khona. Kungangcono kusale otitisi ababo ababe bathi laba ngabantu bethu, leyi opposition yet. I-opposition kuzwa eZimbabwe kayisafunakali. Ngakho sokusetshenziswa ingatsha zonke zikahulumende kusukusela emadale kuze kuyefika emapholiseni, emasotsheni, sesingene kathe sabona laseparliamente ukuthi leli bandla kalitshabalale ngazo zonke indlela. So ukuxotshwa eParliamente kwama members okwakuqala kwakujonga ukuthi khona ama members eParliamente esabe eqinise sithi ke asafuni kuba kule opposition, sesifuna kuya kuba kupopi wabo abamfunayo ukwenzela ukuthi kube le opposition yabo. Okwesibili njalo kwakujongwe ukuthi khona ama members of parliament bona ngokwabo bayi resource ku political party. So kwakuyindlela yokuthi kasikhiphe lesisikhwama EMDC Alliance esithola esivela kuma members of parliament, bese kusukwa ke khona apho siyakwazi ukuthi sokusobala ukuthi imali okwakufuza ukuthi ibe imali EMDC Alliance layo yakhitshwa yathathwa kwathiwa kayihanjiswe ngale. Now baphumelele na ukuthi ngokwenza khona lokho ibandla leli belenza ukuthi mhlawumbe lidiliki? Hatshi, kabakwanelisanga khona lokho.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumgcini sihlalo webandla leMDC Alliance esigabeni seMathepeleland North. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudabalunye siphinde saxoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuhlaziya udaba lweMDC Alliance lolu.
Asoze sithi khona nxa uJames Mushore kumbe uObed Gutu esiya kuZANU PF kumbe uMashakada kumbe uMoken Komichi ikukuqwa khona ngoba kathe sesikhangelele igeneration entsha yabathungameli beMDC Alliance. Abathungameli bakhona kabanikwe ithupha. Asisuze sibe lo MP onjengoMashakada ongu MP okweminyaka engamashumi amabili. Sithi khona siguqula nxa sikhuluma ngokuguqula izenzo sikhuluma ngokuguqula leqembu leMDC Alliance. So mbona ngathi mina kuyafana ukuthi nxa khathe sizokuvunwa khathesi sesikhipha umumbu owakudala omdala sesilungiselela ukuhlanyela umumbu omutsha ngoDisemba. So asingeke sethuke ukuthi ngoba uJames Mshore kumbe uObed Gutu uhambe kuJalo kuPF ye ikuqwa kwakhona nxa kukhithwa izinto ezindala kungena izinto ezintsha. Mina ngithi mina yikho kwakufanele kwenzakale ngo-2013 kodwa kwehlula. Ye kabahambe lapha baya khona bayavunyelwa yi-democracy. Ye so kuqulwa khathesi kakuqulu le bantu bakhona. Akusoze
ngokubona kwakho kungaqhubeka kusenzakala ngalindlela sesiyafika kukhetho, kuyathembisa na ukuthi ibandla leMDC Alliance lingavuselela njalo umdladla elalilawo lenelise lokunqoba?
Sikhangelene lo khetho lika 2023 ukuphuma kumbe ukubhidlizwa kwamalunga eParliament iMDC Alliance kumbe abanye bayaxotshwa kumbe abanye bayarecallwa kumbe abanye bayangena kuZNPF, yiyo into elungileyo ngoba nxa sikhangelele ukuthi sizangena na ku 2023 sigqoke impahla ezintsha sile ngqondo entsha, kufanele uhle uqale kathesi i-rebranding ukuziguqula kweqembu ukuzilungisa kweqembu kufanele uqale kathesi kwenzela ukuthi nxa sesifika ku 2023 amalunga eMDC Alliance ayebe khona bamele izifiso zabantwana abazabe sebeleminyakele engu-18 abantwana abatsha. So mina ngibona ngathi ukuthi kulungile ukuthi kwenzeke kathesi ukuthi kube lokuhlukuluzwa kumbe guquka weqembu leli. Yiyona ndlela eqakathekileyo ukuthi iqembu leMDC lizilungiselele lizitshintshe benze i-rebranding yokuthi nxa sokufika u-2022 kumbe 2023 abantu abavotayo baye sebelombono omutsha ngeqembu elitsha elingelabantu abadala ababevele bedinga umsebenzi bedinga ngokwepolitics. Ye mbona ngiyavumelana lakho mina, akwenzakale abaphumeka baphume nxa iqembu litshintshwa kumbe kutshintshwa ibizo kumbe kutshintshwa vele umbala wakhona, kakwenzekali kathesi ngoba isikhathi sokuthi kube le rebrand.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa icingweni leStudio 7 eseHarare.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald libika ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa usekwele Tanzania emngcwabeni kamnumzana John Pombe Magufuli obengumongameli walelo lizwe obhubhe ngeviki edluleyo. Iphephandaba leChronicle lithi uAnastasius Banda owakobulawayo wabotshwa ngemva kokuqilibezela umngane wakhe uMary Matewele osebenza phetheya wayefuna amthengele indlu ngamadola elemelika ayi 52,000. USibanda ubikwa wazithengela indlu emalokitshini lemota ezimbili. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezo elithumele ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani basakazi baka Studio 7. Ngiyabonga ngohlelo elisethulela lona loluhle kangaka. Ngibuye njalo ngibongela ukuthi indaba yezizano PF la eziyaphumela egcekeni kwabonakala ukuthi kulesi kanye. Ngoba esikhathini esiningi kuhleli kukhitshwa nje izindaba zabantu be-opposition party kuphela. Kodwa siyayibonga iZim Life ngokuthi ke yakhipha yayazisa abantu lokuthi izigangi zikhona phakathi kwezano PF. Okuyinto enhle ukuthi kubonakala ukuthi amakhalazi abanjani. Okunye okwesibili izihloko, abantu kumele bekwazi ukuthi iZimbabwe imele ilungise sibambene. Lokho kokucwasana ngebala ukuthi iNdebele shona thakazi kumbe njani, angikuboni uqhakathekile ngohlupho lweZimbabwe. iZimbabwe, abantwana beZimbabwe kabalungise uhlupho lweZimbabwe bemanyeni. Ngiyabonga.
Nibonani nonke kuStudio 7. Awu bantu bakithi ngiyalibingelela lonke abanifuphi kwezwe kumbe kuphi komhlaba lapha elikhona bantu bakithi. Hayi mina ngiyimpawule bantu bakithi ngalolu daba lakithi ezweni. Liyabona nje bantu bakithi i-sanction yalo iqhubeka iqinisa phambili ngendlela i-government leZimbabwe eziphatha ngayo. Phela ukuthi i-sanction izaqhubeka ilokhu siyaphambili back nje from 2020 kuzokuthi manje 2021 iZimbabwe azenza ini ezinjani. Into encane kuyagcwaliswa amasotsha ebayishaya abantu. Into encane kuyagcwaliswa amasotsha. Bantu bakithi sisezohlupheka emazweni. Lawa la amazwe sikuphe ama-economy amanga kahle bazosivumela sihlo sihlele emazweni ethu. And liweselethi lizwe libheke ukuthi alibonisi nje lokuthi izalunga even kancane kuyabheda kubi. Into abazenzayo i-government liyane imbe. Yazinyazi ukuthi into osalandela i-government liyane zano PF ukuthi uzitshela ukuthi yenzani nje. Hayi, lokuyana kuyanyanyisa. Uma ungathi uyabuka khona manje umqondisi njengoba bayamdinga into embi yena uyenzileyo waniphi. Ngoba ube right uma siyakhipha umuntu eplazi nakukho umuntu akavumeli ukuthi umane uqhampe umuntu ezongena endlini omunye umuntu ethina ngezomakhonyala. Ukhonya kanjani intanazo yakho? So le bona into yakhona ungayibheka isasele tribalism phakathi sihlasile sithi siyenze ngani into yomqondisi wala tribalism izano PF noma kwale tribalism and abakithi laba sisindebeleni abakuzano PF angabheka abanamsebenzi kwabo bafika le kuzano plus phendula bawa amashona so kungani amashona abasafani ukuthi abela abayikhuluma inethebeleni abayikhulumele yonke into nje abayikhulumela yona about amashona kuphela sebephendule bawa amashona abasikhohlweni ngabe ukuthi abasase ngabakithi basihlamukela wona abantu badukile. So into fayi siyitsho nje bantu bakithi lo mqondisi la etweni lekuyo manje simncediseni into embisi yalena efu namaphosa la achaya abalandeli bakhe la arong achaye abantu lawo bantu laba kuthi abetoti abarong barong ukuthi batoyitoyile lawo amaphosa achaya abantu la bantu bafaka abegwetshwe ezigwetshwe because bonke la maphosa abanarong alimaza abantu iphosa elinjani elilimaza umphakathi ibozobona khona nje ukuthi iZanu PF yona ke umuntu wesindebeleni ayifuni into ephakame. So ithi nantu bakithi sindeyi lokuba sibambane le phatha abantu abayifuni siyivoteleni siyinikezana amandla ngokubuza ukuthi abayifunga abantu bangayifuni iZanu PF bayakwazi ukuthi iyimpumelelo indlela impumelelo abayifuna. Maybe bona lizwe manje kuma-sanction bayikhona ithuba lokuthi batshontsha kahle amagoldi layo into makuma-sanction batshontsha kahle wakhula mntu ozababona yindlela abo ukuthi beziphilise. So ikhona ndlima usantu bakithi esindebeleni le phatha siyivoteleni yeza simelelisa that's wabona beyizonda bayibonisa iphakama sisiba lamandla.
Studio 7 omuhle ekuseni yalamhlanje ngiyabingelela sihlobo, ngiyabingelela abasakazi bami abahle kustudio 7 elisiphathele umsebenzi elisinika uluju nsuku zonke. Mina okhulumayo ngumfana walaphana komayeza enanda ngokuzalwa kwesakonkomo isigodi. Ngizehlisa kakhulu ngaphansi komthunzi wesizwe samaNdebele, ngikhonseni kakhulu
kakhulu ngithi ilalizwe isihlobo zami as long indaba yegugrawonde ingalungiswanga angeke lilunge ngoba siyakhala sisizwe semathebeleland baloko bekuziba ukuthi bayilungisele indaba vele amabhadi ahlale lilandela lalizwe ngoba isizwe siyakhala sisemnyameni ngoba bengafuna ukuyilungisa engikwenza ukwenza ngisho lokho ukuthi abantu abakwenzayo baloko bephethe umbuso bayihlo ukuzisola abaziboni belephuda ngoba ngomthetho wafana ukuthi ngabe bayabusa laba bantu abafana ukuthi ngabe sesihlalweni abantu laba kodwa ke anyway uNkulunkulu ngiyokwazi ukuthi uzoyenzani sibonge laphana ithi uNkulunkulu eligcine liphephi lesizwe semandebele lingakhathazeki ngelinye ilanga uNkulunkulu uzolikhulula kule corona engapheliyo mhlawumbe le fike manje corona izashishidlule kodwa le yakithi engapheliyo kuyazi inkosi ukuthi uzodlula kanjani so ngalokho ngithi hayi ngiyabonga sihlobo zami uNkulunkulu eligcine liphephile libahle linjalo usokuthanda ukungihlupha nje iloko sengikuzwa ekhaya akwenzakalayo lasezikolo lapha khona kwenziwe isimo selizwe sedola elingahlali kahle uma sokufanele thina sizakhamisa sithengele amatisha ama-laptop kuyinto enjani nale kodwa government ebekhona igovernment isenziwa ngowani ukuthi ixhasa izikolo zakhe yonke into efuneka isikolo ufanele ithengwe izakhamizi angazi noma iyenzeka emathebelendi kodwa noma iyenzeka izimbabwe kodwa leyo nto leyo ayisiphathi kahle ngoba siyawathenga lawo ma-laptop sibhadala lezo school fees abantwana abafundi manje ukuthi sikwenzelani lokho lama ngikwazi kwazi bona bona abasiphetheyo abasibusa ngendlovu yangena yona lake labakhona ilizwe libuswa ngama-social sure sibilibhaze hayi akula ndaba sihlobo zami ngizagcina ngokuvalelisa ngibingelele izihlobo zami zakomayeza zonke la ezikhona imbuli kamayeza yonke la ekhona ngidayiphile egoli nasekhaya ngidayiphile imbuli kamayeza ngiyayithanda kakhulu ngiyabonga kakhulu
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika uMongameli Joe Biden usefeze uhlelo lokuthi kusiyafika amalanga alikhulu ombuso wakhe sokuhlatshwe abantu abayizigidi ezilikhulu i-100 million kungakafiki leso sikhathi ayisifakile. Abanye bathi lokhu kubonisa ukuthi uzenelisa lokuvuselela umnotho welizwe kungedlula ubhubhane lwe-COVID-19. Sixoxele sisalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Uma sikhuluma ngo-President uJoe Biden ngezinto asezenzile usuka elanga lakhe lokuqala uzofika lesi sikhathi. Nxa ukhangela ngelihlo elibanzi ungela lihlo lokuthi wena ukhangela ngenxa ukuthi ungumdemocrat kumbe ngumrepublican. Singamtshayela ihlombe ukuthi usenze izinto azithembisayo. Yona le stimulus aseyipasile phabantu imali eyinto enkulu kakhulu ngoba imali yakhona ikhangela ukuthi izasebenza ezigabeni ezijiyeneyo. Ikakhulu lapha ngeCovid. ICovid abantu sebehlatshiwe, bayahlatshwa abanye sebehlatshwe wesibili. Ngevikeli phelile ukhulume ngokuthi yena asiyafika uMay ekupheleni kaMay wonke umuntu omdala ofuna ukuhlatshwa iCovid uzabe sehlatshiwe. Ngibona mina ngenxa ukuthi bengi ekho kwabantu laba bamele behlatshwe kathesi kodwa kulesi state engikhona izolo ngitholi i-email evela kudokotela wami ukuthi sengingakuya ngizohlatshwa. So lapha kutshengisa ukuthi inani labantu abahlatshwayo seliphezulu and kuhamba nge-speed esikhona. Lapha enhlala khona ngeviki eliphelileyo i-stadium se-football lezi ezinkulu lezi ukhangela ukuthi nxa imagine i-Barber Fields kumbe i-National Sports Stadium ivuliwe. Abantu behlezi lama desk abo lama injection bemelela abantu abazohlaba. Kuyimpumelelo enkulu kakhulu leyo ukuthi within 100 days yakhe mbona ngani izinto kade zithembisile zizaphumelela. Sabe sesile mali yokuthi siphume phandle siye kudla sisipende. Sabe sesihlatshiwe iCovid kulezi mali zokuthi isikolo zivulwe, kulezi mali ezingena ukuthi abantu abagulayo bahambe baye esibhedlela, ezingena ku-Obamacare. Ziningi izinto eziphakathi kwe-stimulus list and yizo izinto ezizamenza ukuthi abe successful.
Siyabona ukuthi kube lokhetho lokunye okunjalo kodwa elizweni leZimbabwe kuthiwa khona ukhetho alusoze lube khona ngenxa yendaba ye-COVID-19. Ubona njani wena udaba lona?
Lapha nizakutsho ukuthi umbuzo lo nxa ngiwuphendula mina nizawuphendula njengomuntu ongumZimbabweni ongela political affiliation. Angiso umuntu wezanu, angiso umuntu we-MDC ngingumuntu. Ngiyazibuza ukuthi nxa kungaba le election abantu batshona emaralini njengoba sithanda amarali becampaigna begcwalisa i-stadium. Abantu belayina besiyadinga izithupha zokuthi bavote baphinde bayilayina bayevota. singelayo imithi yokuthi umuntu nqa angagula ayesila njengalapha osokule mithi yokuthi nqa abantu bathe sibangabulwa iCovid nqa ungelayo enye into engakubambelela phansi uyasila njalo sebaba le vaccine thina kasilayo le vaccine asikabe lekota yabantu asebehlatjiwe impumela yakhona ngemva kweelection umhlaba wonke ilizwe lonke nje nxa singatholakala izalukazi lamaxhegu labantu nje abavele bezigulela eminye imikhuhlane sebele COVID singakubamba sikufayi ngayiphi indlela thina nxa sibele election angike izwa isindaba yokuthi eZimbabwe kuthiwa i-election ngikuzwa ngawe kathesi but mina just ngicabanga nje njengomuntu weZimbabwe ukuthi nxa kungavulwa lokhu kuthwe kwenziwe singelanto esiyiphetheyo siza kuthi ukuthi le mithi yokuthi sigeze lapho esihamba khona siyemaralini sigqoka amamask amamask angkhona amanye ngokuzenzela ezindlini asila ama-sanitizer sizidubekele kodwa eralini siyahamba
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalani seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika ube khuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle eWashington State.
Meta twambula wa superstar. Chef Nana Skuza. Mboma walk. Eza kudala boy. Aye, aye, aye. Chessa.
Pazolo, you mean bad. Pazolo. Pazolo, you mean bad. Pazolo. Shy cat now. I got the cat to get. You mean bad. Shy cat now. I got the cat to get. You mean bad.
You mean way. Minwanwa. You mean way. Pazolo. You mean way. Minwanwa. You mean way. Pesulu, minwanwa pesulu, minwanwa pesulu, minwanwa pesulu, minwanwa pesulu.
MC tell you dollar drive, enga ikiteli dollar PF, uskobo kobo enga tanyo swali pole, kotini ngabi lomcho vaksa khambu, ma dollar kreti fili ngabi guazi ngokulu za lovo fola. Skira kumasku shuzi, we imprena lisa chopa, stitches atu mili ngabi kodma goro goza, go wrestling umacho menlo chumtake nbesase kona. Nale we Bellevue, uli kusim kanini ngabi kona kweze mishadu. Umgabe kuzife ngaxotshwa kangaya satshontshu chijume ngabotshwa tevi chifunye sengabuyile umrora mire ngase ngishali ngayikongonya lisiyabhomba government of national unity ngafonywa upastor bese ngumfundi seRoma amapolice phone isidura babe spaniso of extra large bengolendoti
bengabe amarocha
Kudala kwakumnandi ngiyakhumbula mfana sithi nigaza umjoke sumavusa ndomzala ukuhlabela kusemnandi kungafika osana killer tio maskiri labo mawaya waya sazi driver kuze kuse kuzophuma ilanga ukukusimanela ibhajela engathola uyolanda injiva ngo December zazithenga utshwala irendi lisabusa kungangeni dollar power
uhlelo lwanamhlanje kesikhangele inhloko zendaba izikolo ziyavulwa namhlanje okuhlandla lesibili kulokukhonona ngokusilela kwemali lokwesabela ukuthi igciwane le-coronavirus lingalumatha ezikolo inani lababulawa i-COVID-19 lokhu liphansi kubhubha phose oyedwa ngelanga Sokusele amalunga ebandla leMDC Alliance angamachumi ayisikhombisa 73 edalela eParliament kulandela uxotshwa kwamanye silugqiba lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.